ebefuthene endaweni lapho okwabhuthela abantu abangu-427 ngomnyaka ka-1972 kuJuni. Sikhumbula umonakalo lo wayedlayo, njalo kunama-widows akwana 63 abangabanye abaphela ngomkabo esikhathi senaleso ngo-1972. Sibe lesikhathi esihle kakhulu, abantu besabelela bekholisa. Even i-Ministry of Mines was represented yikhona le nkokheli yewabekholari company ogoqela u-managing director, ubekhona lama-heads of departments athile abekhona. Konke kuhambe kahle, sabelana lezikankulunkulu ebemduduza abantu. Laphiwa ngekholari elishiya layo kafitshane ukuthi kuyini ekwenza layo ama-widows la bekhumbula imisebenzi yenziwa umkabo ngesikhathi sasebenze nale company. Kulamanye amakhampani adebithe i-63 kutho ukuthi i-blanket for i-widow elikhona khona lapho. Thina njengezamabandla siqhubeka sibakhuthaza ngokubakhulekela nokubanikeza ithemba ukuthi hhayi ngabangakhathazeki beshiya kumaybe chapter 11 ku-2830 ukuthi wozani kimi lini elikhathelele lisindeyo ngeliphumuze ngelinikeze ukuthula. So thina kakhulu njengabezomoya siyabanika nje i-spiritual help.
Uqhubeke njani umsebenzi njalo libona ingani injongo yenu liyifezile?
Engakuthi ngamaphithana ukuthi injongo yakhona ifezakele, ngoba abantu bebekhanya bejabulile kakhulu izini nangesikhathi sebesenza i-tour right round endaweni yakhona. Abanye bebebuye bethwela ama-flowers, ubona bejabulile bafaka phambana. One white man who came all the way from Scotland naye landa khona lokho elanda i-commemoration nale, babona umuntu ekuthravela all the way from Scotland elanda, kutho ukuthi kuyinto eqakathekileyo. Ngibona ngani abantu belungu baqakathekisa kakhulu izinto ezifana nalezi. Kwesi sikhathi bathiyele lathi abantu abamnyama bamqakathekisa kakhulu, ngoba ubuyethwele nama-flowers iqala kade ukuthi uma ethuke nawo khona le-Scotland elokho ekuhamba nawo ewathwele ezinto egenkhonapho, bamqakathekisa kakhulu. And ngithe ma ngixoxa naye ukuthi yena abangani bakhe yibaba kuthelwa abazali, ayisiwe na direct club ngabazali, kodwa abangani bathi babaphuthelwa ngabazali. Ngaleso sikhathi yena wayele 5 years, ona kuqhakazile ukuthi hayi abuye yena azo-represent abangani bakhe.
Kuyini elikwaziyo ngalesi sehlakalo lingakhumbuza abalaleli?
Ngomnyaka ka-1972 mhlaka 6 June ngo-25:10 kulezi sebenzi ezazingaphansi komgodi ezikwana 427 lapho kwazwakala umdilimu omkhulu kakhulu. Izisebenzi lezaphuthukelwa ngomgodi, zawelwa umgodi phakathi, azanelisanga ukuthi zikhitshwe khona lapho. So yikho indawo le kwakhe kwayenziwa khona lapho zafakwa and kwakhiwa nje imiduli, kwafakwa namatshe ama-tombstone imiduli ethengisa nje amabizo abantu bonke abafela khona lapho, yikho kwayenzakalayo. So every year iwange Colliery Company Limited iyenza nje umbuthano mhlaka 6 June every year bekhumbula labo abasishiyayo besemsebenzini ngaleso sikhathi.